Thina njengezalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyavumelana lamanyathelo athethwe ngumongameli weSouth Africa ubaba uCyril Ramaphosa ngoba usethe ngolwasemzini iSouth Africa iya kulevel 1. Lokho kutsho ukuthi i-curfew isizaqala ngo-12 ebusuku kuze kuyetshaya u-4 ekuseni. Phambilini ibiphela ngo-11 i-curfew bokwenza ukuthi labo abasebenza ebusuku ikakhulu ema-restaurant lezinye indawo ezithengisa ukudla bekumele bavale ngo-10 senzela ukuthi izisebenzi zibe sezifikile ekhaya ngo-11. Kutsho ukuthi khathe sebezavala ngo-11 zibe sezifikile ngekhaya ngo-12. Lokho siyakwamukela ngoba nxa sisizwa bathi bona abasebenza kulezo ndawo abantu baqala ukudla ikakhulu ngempelaviki ngalezo zikhathi lokuqala ukuthi banathe laba bathengisa utshwala besebengani balahlekelwa kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza khona ngapho ziningi esezabuyela emsebenzini yini?
Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi ngoba esikuzwayo ukuthi ema-restaurant kumbe lokho okubizwa ngolwasemzini kuthiwa i-hospitality industry 30-40% yalezo zitolo mba ama-restaurant lawo kavulanga. Lawo avulileyo abantu basebenza besheya ama-hours ngoba kabasebenzi ngendlela abavele kumele basebenze ngayo. So abantu basebenza okokutshintshana ukwenzela ukuthi labo bathole ukuthi baziphilise. Yikho ke abantu balahlekelwe imisebenzi. Yebo ye akhona amakampani avulileyo abantu ababuyeleyo emsebenzini esikunanzelelayo kodwa ukuthi labo abasebenza emahofisini ubuningi babo basebenzela emakhaya. Abanye nxa ukhuluma labo kuyasebenzeka abanye kakusebenzeka emakhaya. Yikho ke lezi taradeni zegolo zathola ukuthi ngesikhathi sekuseni lesikhathi santambama izimota kazaningi kakhulu ngendlela ezibaningi ngakhona nxa kuyukuthi vele kuyasetshenzwa.
Utshilo uRamaphosa ukuthi liphezulu mpela inani labezempilakahle asebehlatshiwe ijekiseni. Kodwa eZimbabwe sibona abongi labodokotela abaningi bayala ukuhlatshwa ijekiseni yakwele China. Ungathini ngalokho?
Okusihluphayo ngakithi ngohulumeni weZimbabwe ukuthi uhulumeni wamasosha uhlupha ngokuthi kachasisele abantu kuhle. Amasosha njengoba vele umphathi ntambo wezempilakahle elisosha bajwayele ukupha i-command ukuthi uyatshelwa ukuthi yenza lokho. Isosha enkambeni kalibuzi ukuthi lokho kumele ngikwenzeleni.